Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mtuaga zomote Ola mugela emweni ngenjabulong Ngolwesine saga 11 kumfumfu 2018 Nguntunga milinko mom Endaveni zetu la mtlanje Ama polisa avope Njalo achaya gabusungu inkokeli enhlanganiso yezisebenzi IZCTU eHarare la kwamanye amadolobho Ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabe-ZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe abanye besithi konke lokhu kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU eHarare la kwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lono bhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapolisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapolisa sokuvimba ukutshengisela. Uzulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapolisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DBD.
Engakutsho ukuthi kushuthi yingabomu amapolisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene be demonstrate ezintweni ezi affect abantu abantwana baseZimbabwe kodwa amapolisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct disorderly conduct umuntu azimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi ukuthi umelele ukuya ngapi ungicabanga ukuthi enze njani angikholi ukuthi ungaba disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapolisa esigodlweni zamahofisi aweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhla ka 15 Mfumfu engumqondisi we hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma political leaders bona lapha abakhona ezikundleni simasikhangela iZANU PF sikhangela iMDC mase kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa kungani sitsho njalo. Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi bona the most economically active councils in the country amakhansil onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku state house
Ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuwo labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khona pa kuma elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume singathi ku political jacket sifocus as a country and esikhangelele ukuthi lawa ma politicians since sibanxusile bazoba khona and esikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu iCivic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli yebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZTTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sivindi umgcinisihlalo weZTTU kuWestern Region uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ukuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlokathoze kwethu ngepolicy eyalethwayo ukuthiwa yi-monetary policy eyalethwa umavuthu uGavena we-Reserve Bank encetsa lo minister uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi ukuthi hhayi lokhu asekwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZTTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi ukuthi nje izolo kusukwa nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile leyidemo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulandelanga khonokho babuyile abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqobonisa yasendaba leyi kuyini sikhonona ngani sikhonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminista wabo uminista of finance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke uKhansela Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansela Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa siyaliswa sikhuluma nje umongameli we-union yethu uchayiwe nje eHarare kuyasidanisa kakhulu and ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adlabizwa imali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya siza kungena kaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele obesivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZTTU abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZTTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZTTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labo amabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZTTU lokho besithi kusobala ukuthi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Vukthemba Mpofu.
Uhulumeni namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke emva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusoke kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzo demonstrator ikuthi bahambe bayathatha ama leaders ze-CTU o-Jafethi labo Mtasa khona ngale ema-ofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sebesenza udlakela nge ubona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera kangcono phela abantu ngasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo la section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifunga ihlangana egwanzula hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu babobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka and lokho kutshengisela nje clearly ukuthi khona hayi umuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu labo abamsapoti abantu baphakathi lapha eZimbabwe nabantu baphandle and yikho ukuphambanisa ukuthi khona intuthuko yenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Vukthemba Mpofu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathebeleland South sixoxela eseHarare.
Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. IKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko weKFC lo uza ngesikhathi amankampani amanengi evala mihla lamalanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amanengi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lethukela, amafutha okupheka, iflawa, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Umgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce yamaThebeleland umnumzana Golden Mwoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Lokhu kathesi kuyahlupha because ile amakampani amanye avalile amanye maningi they are still open but indawo ikhona lapha indawo ye foreign currency iyo iyahlupha kakhulu kuthi amakampani akwanisi ku-replace ama-stocks amakampani asakwanisi ukuthenga because of i-shortage of foreign currency so u-finance minister uprofessor Mthuli kathesi useBali e-Indonesia IMF so we are very much sure that uzalungisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula we are not going to slide back into 2008 so kathesi yes kunzima akukho right because amakampani avalile abantu also they are now into speculation abantu bayathenga kakhulu so there are many number of factors which are pushing all these problems but we hope to kuzaba right kuzalunga we are still waiting ukuthi u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba leyo
indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amane ngakhala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle
kathezi kulungisa indaba leyi what we need to do if foreign currency to be available we need to start also produce internally and also export to start to invoice amanye ezinye ama-countries ese region and beyond but as long as amakampani they are not able to produce in full capacity if foreign currency is la super a long period of time. Okunye futhi the government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli who addressed Konoko in his TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, African Bank, they've accepted this program. So Katesi, we are praying that put our right
umnumzana Golden Muwoni ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMatabeleland sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela
amakampani amaningi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga nge-RTGS lamabhondi okuthi ubana bona bazehlule uku-restocker loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonike besebenzi so bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uyanga kungaba lerethe ekanyayo ukuthi sokuyirethi or esingathi i-step rate lapho kuze kuvunyelwane ukuthi i-market rate le abantu benga-operator bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa nxakunjengakathesi okwenzakalayo kampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungelalutho phakathi kusho ukuthi sasikampani ayifuni kodwa kusokwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate el-US dollar le-rand ayawa kungakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi
abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano yikho esesiyibuyela khona na ngokubona kwakho
hayi okwakathesi singesaba ukuthi singaya khonangale kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonoma akukakhombisi singaya khonale ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe yena avimba athi ibhondi le yesidola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika efuel ngemali yona leyo bhondi ekonele kwanisa ukusinika amagetsi ngaleyo bhondi silokhu esibhade ngama-30 ngaleyo ilanga uhulumende nazayehluleka ukwenza khonoko kuzokuthuthi sesingenile ku-2008
ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani
kathesi sithembisa ukuthi yena usekhulula amabhanga le-African Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwe amadola alingana le mali zama-RTGS ukuthi ukubana kungaba ne-stability ngoba ipanikhi ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yesiyesaba kakhulu nxa kungathiwa isithi siba lidola 1:1 njengokutho kwabo into zingabuyela la makampani angavula aqasa usebenzi ngoba basho ukuthi bakwazi ukuyalithola idola bezistoke belungise ama-values ngoba okuhlupha kathe ukuthi siyakwazi ukuthi ukuthi ibhondi ngalinikekelwe yi-1:1 le-US dollar
umnumzana Reginald Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela e-SARRE isithogo lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele Doctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika umnumzana Mohammed Juji oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esikodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu kodwa uhulumende uthi lokho akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezano PF endawonye lomela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sifanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovember lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku 5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka useboleke i 5.5 billion dollars na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okokuthi elizweni elingakele eZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikweleke kuyini akekho ongakubona. Iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo, hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngena ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngokulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million and esikhuluma njalo ke lo kumende ohamba siyaboleke boleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo eParliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okusifulanayo kakukho okunye amanga nama inconsistent policies. Khangela ubone baphe i monetary statement last week sibona sesehlukanisa iRTGS kanye le Nostro account. Now ukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo ukuvuma ukuthi imali ye US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi nanto ke udaba umnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi yikwehluleka yini kwezana PF kumbe kukhona okwenzakalayo?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa Sifanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi umnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama technocrats kuma ministries akhiya njengeministry of finance iministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhona oku singasikhangela ukuthi ijagala kithi umthuli nquzi ngumuntu oyingithi kulelo banga lezimali ngokunjalo ithuba ulinikiwe umthuli nqube nesilogani senzana upf ngabanakasazi ukuthi sishaywa njani is not a politician umuntu owazi umsebenzi wakhe sithe thina ubaba upresident uthena umthuli nqube azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele wether kuyeshula laphana laphana ebelokhu ehamba lakho etshintshatshintsha kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zakufaka khona kakhulu into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke kunokumumo wezimbabwe lowo umumo kade ukhanya ukuthi ubulusefike ebangeni elibi kakhulu kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayolele elethwa ngoba unqube umthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomo besenza ngabomo ngiyakhangela izinto ezenzakala kathe ezokukhweza ama-prize landilandilandilani kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozokutshengisa ukuthi kulesandla so esibi kakhulu isandla singafuna ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu yebo phela ubuhlungu buzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle ungakhangela ngikhangele isihlobo zami ukuthi even lanxa umuntu ezijwele umfazi ezijwele esebeletha kule buhlungu thi lobuthize kodwa kusafa uyabe sephethe umntwana sethi hhayi zokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayit but lapho kunabantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile umthuli ayenze umsebenzi wabo into esiyikhangeleleyo ukuthi umphike umthuli nqube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiwo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu
ye mnumzana Sibanda sike sezwa umnumzana Obhethe Mpofu yena enguye ophethe ezezana PF sithi thina ukwenzwa ngumthuli Ncube lokhu asikwazi kazange asitele ngakho kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi umnumzana Ncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenza
ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Ncube nize nihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address ngamtshela uProfessor Mthuli Ncube ngathi mina uzazoresigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp
nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo mnumzana Gawule
Chris ngiyamuzwa umdawini lapha ngiyabonga Sibanda izinto ziye ziletha ziliqiniso sibili ngiyazivuma ngiyazamukela kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe ngithi ku MDC uzanthi efonke wakhona la ngapi le wacheke amasela akhona yonke indawo akhona
amasela umehluko yikuthi awe MDC katshonti esikhwameni sika lumende
njalo ngiyavuma khona ukisela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ngelingaphi eliqethe ngaphi lizavela
umnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla lezanu PF ube xoxa endawonye lomela iBinga South edalele parliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo lemutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yini nhlanganiso ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.